imuli eziningi zibhekane loduwo lobuyanga obesebekayo iningi selisidla kanye ngelanga njalo imali yokuthenga ingekho mnumzana mehluli sibanda omunye wabatshona bebhotabhota enzikini edolobho lakobulawayo edinga ukuyimsebenzanyana kwalelo langa
ngihlala e-Country Park ngigezisa izimoto town kula malanga empilweni nzima imali ayibambeki loba ibhondi lona litholakali US West amarate akhona zitshalela phansi yonke into iyakhwela siyakwazi ukuthi senzele imisebenzi ayitholakali le rate yakhona sisakwazi ukuthi 300-350 wayebathi 400 iqiniswa lisalazi le bhenki layo ayikhuluma into eyiye straight
ugogo leminyaka engamathuma esithupha asikhombisa uShila Dube uthi indlala bhe sesethengisa itiye ukuthi aphile ngoba kaholi le-social welfare
lapha kuya ngabantu bakhona qala abantu babo
babe bebabhalisa ezindlini la
ye bamba bebabhalisa sikini
bakuyiphi
inqe layo bekubhale ubone lona sekutshela ukuthi hayi mina sendlalokhu kodwa labhalela ngalonke elifana naye bekuyicisa especially njengathi esizenzelayo so vela bakukhangele yami abantu ngabacebisa nje ukuthi asizenzeleni i-government yasitshela vele ukuthi kumele uzani uvuze ezindlini
iningi selihamba ngenyawo lisuka edolobheni lapho eliphanda khona lisiye emalokitshini ngoba imali ingekho kumbe sokudula kwamagama okubhadalela indleko yemithova esifuna ukuhlawulwa ngamadola emelika omunye walaba bantu ngumnumzana Thabani Siphepha ocela idola lokugada
ngizama ukugada umthova ngendlini ngibuyele ngenze ukuthi ngiphenduke kusasa ngaphathi idola lelana ngenze ukuthi ngifike ngale lasendlini ukuthenga something ngimbhida nje asaduke kakhulu la manje vele ezulu alinanga impuphu ikhwelile impuphu manje siphuma almost $6 ngiyathatha nge-$6 ngicela idola kwamanje namthelelela ngobhita lela ngobhita e lempuphu umgayi
kodwa iningi lithi kukhala kusizi ngoba kula muntu ozalisiza loba ungalupha uncedo unkosazana Edith Moyo wondla njalo ufundisa abantu bakhe abathathu ngokuhamba ethengisa izithelo lempita uthi abunkwali aphandela enye
iphandle lapha as you can see kuyabe kungani uyibeginner ngenxa yokuthi uma umoya izinto yabufuna ukuqala ukuphusha usebenze ukuze la ukwanise ukuthi kwelinye ilanga who knows we might get a place and rent a shop lokho esengaba loni nama singena etown ngo-10 siwodeswode siqalise ukubhodabhoda from 1 shayise ngo-5 futhi bathi khaluphethe ngapho ngihambe ukhala ngapho ngihambe ucela ebantwini at least go around with something and uNkulunkulu engabona into oyenzayo uzayiphakamisa ukuthi la mkhangele ukuthi from lokhu ngiyathemba ukuthi ngizayahlambula
umumo wezomnotho lokhu siba mubi ngamandla kwele Zimbabwe ukudla kuyadula imali ayikho intengo yezinto iqansa nsuku zonke imuli eziningi zilala ngendlala sakwazi lokuthi ziyaphila kanjani lo nyaka yimali yesinto 7 ngobulawayo igama lami uYesu Jesus Banda.